Isikhulumi sebhupha umnumzana Gilibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibijonge ukuthi uZulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamakhampani azimeleyo phansi kwenhlelo zethenda njalo kwaziwe amanyathelo athathwa yikhansili lapho isiqiliwe.
Umhlangano wanamuhla uyenzelwe ukuthi izakhamizi zihlale phansi labantu bekhansili kuxoxwe kakhulu ngendaba yamathenda singathi njalo yi-subcontracting. Izakhamizi bethu zibe mbuzo eminingi ukuthi kathi amathenda lawa abantu baphiwa njani, njalo nxa sokulo muntu ngathi egqile ikhansili iyayithola imali yayo, njalo iziphi indlela ezihlala zikhona zifoke ikhansili ukuze imali yezakhamizi ingalahleki. So bekuyingxoxo ikhansili layo ibelethuba yokuthi ixoxele izakhamizi ukuthi bona nxa sokuya edabeni amathenda abayena bayenza njani.
Ukhansila Silas Chigora uxwayisa osomabhizimusi bakobulawayo ukuthi baphathe yokumisebenzi ekhitshwa yikhansili yakuleli dolobho.
Okuqakatheke kakhulu kumbe esikubumbile lapha yikuthi kuqakathekile ukuthi amakhampanizi akobulawayo lawo abe ephatheka ngalowo msebenzi. So, besikhuluma sixoxa ukuthi kuyini okufunakalayo ukuthi uze ube included kuma-contractors la umsebenzi le eyenziwa edolobheni. Kuqakathekile ukuthi amakhampanizi abe registered ku-PRAS. Kuqakathekile ukuthi amakhampanizi ashowe i-capacity oyekuyenza lowo msebenzi. Kanenginengi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi amakhampanisi akobulawayo ayancitshwa ama-contracts kunikwa abantu abavela phandle, but okuqakathekileyo yikuthi at the end of the day i-service izayenziwa na.
Umnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu ekhansilini yakobulawayo uchaza izizathu zokuba kungani abaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.
Lokutshintsha kwama-statutory instrument ebesithi kathesi sokusetshenziswa ini antsho sokusebenzisa iZimbabwean dollar not US dollar, la makhampani amanye wona la esawangeja vumelana labo abanye baphuma out abazange banjani kumbe sibophisane. Lokhu esikhuluma bade hayi ngezelelana imali izakhamizi zakobulawayo sokule nkinga, kodwa njengekhansila sihlala ngaphansi esikwenza sikhangela ukuthi hambe kungenzakala yini ukuthi sidinge izimali particularly laba ababhadala abaqeda amasitate. Bakhona abaqedayo abanye abaqedanga, ukuthi laba abaqedayo kule mzamo ekhona ukuthi singadinga izimali kwezinye indawo ukuthi umuntu waqeda isitendi sakhe singavuyeli siyedinga enye imali.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ikhansili iyabandlulula ngokuqhatha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo kobulawayo.
Ye, ngendaba le ekhansili e-contractor abantu bangaphandle ibaletha kobulawayo ibapha ama-tenders ayiqondanga, imbi, ibuhlungu, itshengisa ubandlululo olukhulu. Khona lokhu yikho kwenza ukuthi sicine ibulawayo iluza izimali eziningi, ayisibenefitisi lutho ngoba ziyaluza. Kunjenje kulabo flight bakontrakthwa baphiwa zonke izitendi ukuthi bakhe, sicine sesizokuthi ezinye izindlu ziphephukile kudilikile. Bakhona khona lapha kithi kobulawayo abanganelisa ukuphiwa ama-tenders lawo bakhe izindlu ezinjani eziqinileyo. Ulubandlululo olukhulu kubo kwenziwa i-City Council.
Umnumzana Jabulani Mhlanga ingcwethi kwezemithetho uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimusi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.
I-Public Procurement and Disposal of Public Asset Act ngathi umthetho okhona ofakiweyo ngohulumende okhangela uselusa iingatsha zikahulumende ezinjengama-municipality ukuthi nxa zisenza umsebenzi ezifanele ziwenze in terms of service delivery kumele zenze njani. Ukuqala engakutsho ku-business ukuthi kabathathe ithuba lokuthi bayidinge i-procurement act nama-regulations akhona babekwazi ukuthi kanti vele yona ithini mayelana ngemsebenzi omele bayisebenze nxa ukuthi bafuna ukuthi bathole ama-tender ngaphi kuma-local authorities.
Kusenjalo ikhansili yakobulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada kobulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho owe-Urban Councils Act. Umnumzana Gilibone Khabo owe-BUPRA uyalandisa.
Inqumo ethethwe yikhansili basebenzise amandla abaphiwa yi-Urban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuze batshintshe amabizo emgwaqo kanye lamabhilidi.
izakhamuzi zakobulawayo ezingenela umhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakobulawayo eqhatha ngayo amakhampani angaphandle kwezabelo zemathebele lendi. Ikhansili yakobulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakhampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uZulu ukuthi athole imisebenzi, njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphatheke nxa kunxuswa abamakhampani ukuthi baqhube umsebenzi othile, baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphuthe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iyeqhatsha phandle. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.